United Nations njoba siyazi ukuthi inhlanganiso yakhona vele nge-diplomacy. Inkulumo zakhona azandanga ukuthi zibe zinkulumo ezidinga ukuxabana. Kodwa yena u-Emmerson Mnangagwa, umzana Mnangagwa, uzahamba khonale evele elenkungu kumbe iyenzi lokhetho olungahambanga kuhle olwakhulunywa ngama ama-reporters lana e-Sadek le-AU le-AU. Kutho ukuthi vele iyasaqondane lezinto ezimbili njengokubona kwami. Okokuqala, into yama-sanctions yaseziphele ngabe lokhu esithi sengakhethwa ama-sanctions akhishwe. Okunye kuyabe sekhuluma ngokweZambia esithi khona hathi akulunganga ukuthi amanye amazwe angenele ezindabeni zamanye amazwe. Asizaqembe aqambe negama kodwa ngiyazi ukuthi izakhuluma ngakho nje sithi kanti yindaba abantu bengavumi ukuthi ngakhethwa ekhethweni elu-free and fair.
Kodwa singasikhangela khonokho ukuthi angene emphakathini akhulume, akumlulazi kumbe kuyamenza ukuthi akhozwe ngabantu, kungabe kuzahamba njani?
Hawu, mfowethu, lapha asikhulumi ngelizwe kumbe ngomongameli kumbe ngeqembu elilenhloni. Ungazinandelele vele nxa kungathiwa khona into yokhetho wayihambanga kuhle kunokuthi yena athi yena hhayi ingona sekulungisisa uyabe sedeal isconduct kube sezithekisana labantu sekugijima sesiyachaya i-inauguration. Kutshengisela vele ukuthi inhloni kazikho ngumuntu lwana ovele sengene ehlandeni lokuthi asalalele mina akusezi kwethuse ezihambela nje njengomuntu okungela khona nkinga. Hayi, lo vele sesimazilezinhloni akulo.
Ye, kodwa siyabona njalo Antonio Guterres onguye obambe United Nations wamenzela mhlophe ukuthi unqobele, ngakho-ke nxa ebuya khona ngapha phela inhliziyo yabe mhlophe nke, akunjalo?
Ye, phela njengoba ngiyisitsho lapha mfowethu ukuthi into ye-United Nations angithi ubona vele yinhlanganiso yemanyano asithi sibe kwazi engxenye amanye amazwe e-SADC ayeke khona lawo le-South Africa ukuthi uyenzele umuntu amhlophe akutsho ukuthi uyathakazelela. Angithi njengoba nxa umntwana engajamela kungadalwa umntwana yamenzela amhlophe. Mina vele angiboni ngathi yinto enhle ukuthi wenzelwa amhlophe United Nations ukuze bamhuge beze bakhulume baye bahlalisane naye phansi. Lokho kuvele kuzakwenzakala.
Kodwa uyalalela yini ababekhuluma?
Ngaye uyalalela into ekhulunywayo. Ngaye vele kusukela ngomnyaka ka-2018 laphana wayevele ezalalela abantu ababemtshela ukuthi hhayi kungabi kulo khetho akube lehlanganiso yomanyane. Kodwa yena waqinisa intamo kunje sohanthela abanye asebenza lawo vele bayakhalakhala kalaleli ubuchole bakhona yibo obusingenisenkingeni esikuyo khathela.